Awu kwalo lolu khanya lungathi selu kumba kumbe abantu abanengi khonapha ekhaya la bantu bakithi laba ngaphandle kwelizwe ngendlela yokuthi kuza liza kwenza kube lula ukuthumeza imali ekhaya into athi senzakala ukuthi kade abantu bakithi abangaphandle kwelizwe athi bethola ubunzima okukhulu kakhulu nxa befuna ukuthumeza izimali ekhaya kodwa into esiyenzileyo ukuthi sibize i-workshop kuvike pheleleyo i-workshop yakho nathi labantu abavela ngaphandle abasebenza ngaphandle athi besinika umbono wabo njalo sisebenzise amanye amagwalo asetshenziswa ngamanye amazwe abanjengabo-India labo Israel le-South Africa ukuthi benza njani kukhanya ugwalo lo ngaze luthutsha luzaba lo mbono ozazama ukuthi uncedise kakhulu ukuthi abantu bangabi lobunzima ukuthumeza izimali ekhaya njalo singakaluqedisi ukuthi gwalo lolu sizafisa ukuthi silutshengise laba abafake imbono yabo ukuthi babone ukuthi luphume ngendlela yokufisa kwabo not yokufisa kwethu ngokuthi bona yibo abahlangana lodubo kakhulu nxa bethumeza izimali ekhaya kodwa into enijabulisayo ukuthi abantu bonke bakhuluma ngakho ngisendithole imalokhuzeni incingo eziningi zivela emazweni atshiyeneyo bebuza ngakho khonokho imi lakhona apha ekhaya amaphephandaba labasakazi basithwalise nzima ukuthi sizobuya sizochasisa udaba lolo kodwa sikaluqedi selunikwe i-team leyezingcitshi ukuthi zilulungise udaba lolo lungakafakwa kukhabhinethi kumbe ephalamente
akusincobe indlebe baba Mpofu ngabe kulani phakathi khonapha
I think into ekhona eqathele ukuthi kuzaba luzakwenza kube lula ukuthi abantu bathumele izimali ekhaya amazwe amaningi sathuthuka kukhanya lo amazwe onjengabo-India o-Israel balezimali ezibuya ezithunyezwa ngabantu abangaphandle silabantu abedlula i-3 million ngaphandle kwelizwe lethu and abantu laba nxa kwenzwe kwaba lula ukuthi bathumeze izimali bazathumeza imali enimangalisayo njalo asoze kube nalokho okwenzakala kathesi ukuthi kube abantu bahambisa bangene endaweni eziningi abanye bazama amacebo angekho emthethweni ukuthi balethe izimali ekhaya kuyadingakala ukuthi kube lula sikwenze kube lula njengoba la ukwakhuluma nge-money link yeyinobunzima obuthize layo kodwa sizama ukuthi sikwenze ngcono okwedlula lokhona esake sakwenza nge-money link
ye abantu basoze besaba ukuthi lapha-ke sebengena kuhulumende ukuthi imali yabo enxa iyaginywa into ezinjalo mpofu
hayi imali iza kuya kuzihlobo